Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 20 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamathumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo.
Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abaningi wabedinga ukusiphilisa.
So kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo ngembiko esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomiseni eyayithewa ngomongameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlandi.
Izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele ikholo lazo.
Ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi ukuthibila imali ethola le mali ni, but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamathumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athoba munombili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumilanhlanu 15, kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumilanye 11. Kwabathelelwe igcikwane leli iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251, kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani athiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leligciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leligciwane linganeno. Sixoxelwa wake wamela isigaba seBhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBhinga.
EBhinga basically I'm sure njengama rural areas amaningi uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga. Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abaningi wabedinga ukusiphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo. Akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama-activities amaningi awe community kasajwayelanga ukuba khona. Abantu balokwesaba umkhuhlane lo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona uba lalawa ayi 5 reportiwe kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalala umkhuhlane ngaphakathi na kwedistrict. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana betestwa njalo betholakali ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lo mkhuhlane bangabe bewugulile bawusila, ngoba phela remember ukuthi ukunaphela lokho kukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi nsuku lezibhedlela zakulezi nsuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So kwesubonayo kusenzakala eBhinga.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Leminyaka emibili kwabulawa abantu abayisithiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasosha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela ezitaladeni emadolobheni atshiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. UNtungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. Ikhomisheni leyi iphumise iripoti layo, yafaka ama-recommendations, yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababi bulele abantu babefuze babotshwe. Kodwa siyamangala ukuthi lakathesi uhulumende kakakwanisi ukuze bonke laba ababulalayo abantu babotshwe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokho kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabotshwa, amasotsha abhodabhoda echaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethetheleli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kutsho ukuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satsho vele ukuthi hayi lokho okuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotsha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela, uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda, kodwa lokhu kakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngu-referee. Thina abantu ababonayo, thina ama-independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa ukuprotekta amalungelo abantu kumbe kakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo and siyavumelana labo yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga azibuze umbuzo yena leyo abe eselungisa indawo zabantu sesiya phambili njengelizwe
umnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu zekansili yakobulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi ukulungisa impompi ezidabukileyo ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi imgcini isihlalo wakobulawayo kuhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza
siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini sinanzela ama-departments achiyene nama-sections achiyeneyo zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje
izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho
well eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty datum line khathesi isimi kusimo ese 25,000 zimdollars ngenyanga ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi ukuthi sibile imali etholakale emalini but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume but izisebenzi hayi azithokozi ziloku zifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likadisemba leli elincane elingakabuyi ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi zingathokozi njalo izisebenzi yatsho ukuthi hayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kadisemba zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga so ke sikhayela ukuthi ukhansil masinya alungisise imali kadisemba ngoba nxa ungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi kukanti vele ayinali imali etholakileyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabuleli
abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lomahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho
wele okuyiqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo abantu abasebenza kabuhlungu abasebenza nzima abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelela ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo njengoba ngikhuluma kanje kathesi nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye imoto zitholakale amafutha okuhambisa izimoto ama-fuel kutholakale izisebenzi nxa seziqhubeke zabuyela emsebenzini njalo ukhansil laye azame ukuthi phezu kwalokho iholo kadisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week ngoba ukusebenza kwezana selubana siyabe sikhangelini langeli nje kwenziwa area nje langeli nje okusingavile sikhave from Tuesday to Tuesday idorobo laba lomehluko so sesikhalile umasipala asupport isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze abuya sinikele hole esilikhale likadisembo kwenzeukuthi abantu badle bathola amandla okusebenza so lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe thina izisebenzi vele sizodlala ingxenye yethu lokwasikuthandabuzi sikwejwayele njalo
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wakobulawayo ngenhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union ubeqoqala eStudio 7 ecingweni ekobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Laba ngabathi umnumzana Morton Malianga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba. Iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempela sonto. Ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezizuleli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Albonani salibonani kuStudio 7 mina elami igama nguAdolf Shaba siyabonga ngezinhlelo zenelise phazona uStudio 7 usube ngumsakazi omuhle olalelwa from Cape to Cairo olalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezehlukeneyo siyabonga ngomsebenzi omkhulu ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo nendaba engifuna ukukhuluma ngayo le ndaba kaOpa Mchinguri Opa Mchinguri we-address ama-ovets ezinye izinto usho ubonakalise ukuthi ZANU-PF ayinayo into ekuthiwa yi-leadership quality ngazo ukuthi laba bantu i-leadership bayifunda ngakho xa umuntu ezathi adressa abantu abadala njengama-ovete bathathe njengabantwana abantu abangacabangiyo ngoba mazotshela abakalakade abobaba bethu batshele ngokuthi i-corona umkhuhlane walethwa unkulunkulu kuzokubalitsha abalungu ngokulethela izimbabwe ama-sanctions bona bezanu-PF abafuni ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama-sanctions enze base banikezwa lawo ma-sanctions asebekhala ngawo njengezwe abafuni kulokho instead bathatha i-blame game banikeza abanye abantu be-blame ukuthi hayi ama-sanctions aza ngoba azokubanisha abelungu nanku-ke sebesifa bona kuZANU-PF ngabelungu nabo nalaba abafayo ababulawa yile COVID-19 njengoba ama-officials abo echaya left right and center nje bangabelungu na ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhulume especially kuma-public gathering azinuka amakhwapha akhulume into ayaziyo
azi kuno mbuzo ongelampendu ukuthi kanti u-Obadiah Moyo lo ubotshwa nini sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo ende i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19 etshontsha imali yomphakathi imali kaZulu abantwana bezimbabwe bonke betshontshela imali e-COVID-19 ende abanamahloni labo abantu bezanu-PF lapo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-internet bethi baqamba amanga kwathi molo u-Obadiah Moyo oyenza ububi obungaka elizweni yisingaki manje kuripota umuntu oyi-1 and engabotshwa umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day kazange abotshwe kodwa abe-MDC bayahlukuluzwa bathwaliswe nzima mina ngihlezi ngitsho ngithi sikhohlakale ngumnangaka and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona abantu abangakuboni elizweni leli abantu basezokubona obukhulu kudlula lokhu ngumnangagwa lo buka ukuthi inkunzi isibanjwa njani ekhaya izehlakalo zenkunzi zingaki eziningi ziyafihlwa ziningi ezifihlwe kuluma zange sizizo sikhulume khozini ningi kakhulu izinhlakalo ezimbi ezenzwe ngumnangako lo muntu akho songu president lo inde ilizwe lakhe ethi u president vele kalila isela lelingeke sithi ngu president akula umuntu ongambuye umnangako wa izizo zakhe ende asikuthi siyamzwona akula umuntu ongawubonye ububi bakhe manje uhlukumeza abantu elizweni uqamba amanga ukuthi uvikela abantu emkhuhlaneni kodwa napho jobu sikhala babolele jihle kodwa u-Obadiah Moyo okade wayenza ubugebengu bonke lobu ilizwe libolile ngu-Obadiah Moyo abantu bekuthelezima ngu-Obadiah Moyo lapho kodwa kababotshwa umnangakwa kababotshwa otshiwe ngakathi kababotshwa imuli kamnangakwa kayibotshwa
ivuka njani imisakazi omuhle hhayi thina siraide imisakazi linjani ezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo imisakazi wami hhayi thina sikahle imisakazi sikahle lo okhulumayo mbongane inkomo ndabe Hebron lapho hhayi sithi phambili ngomsakazi phambili ngomsakazi hhayi liyasakaza sibili into eziraide imisakazi wami hhayi siyabe silalela lapho ethi uhamba njani eyi hhayi kuzima phandle lapha hheyi kuyilahle uma kuhle mani eyi hhayi kunzima msakazi wami kunzima sibili kulibona sengapha isihluphekile sidamudinga usizo dinga usizo sibili eyi hhayi kunzima ekhaya kubuyeleki makunje so kuyilahla ngabe ngabe sokulungile ngabe sesibuyela manje akunje so hhayi ngeze sabuyela siyalobela khonapho
yeyi salibonani salibonani studio 7 yekhulumayo ngundlovu singelwayo etsholotsho esigabeni sakonkunzi singajabula lathi ma singezwakala emoyeni azwakala mpela emoyeni ye mina into eyenziwa utrump ngiyayijabulela kakhulu ngiyayijabulela kakhulu into eyenziwa utrump ngoba noma engazenzini yenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi i-America i-democracy iyasebenza manje siyezwa abanye bathi yeyi i-America yenke sabatshela lutho ngoba nanku utrump eyaleli hayi noma engazuyale kodwa okusalayo uzaphuma ya siyabonga so abantu abayekele ukuthi khona bona i-America yenke sabatshela lutho ngoba nanku ibe lo muntu oyalele esikhundleni siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasotsha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-America sesitshintshile. Bekungenzakali lokhu kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele i-Senate le-Congress sokuyinto esabekayo njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe i-democracy ye-America sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu yikuthi i-America ibizenza yona ingcitshi ye-democracy iyiyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo ihambisa iyakhangela ama-elections fikuphenda ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-America lolukuthi sokubuzwa ne-America ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele i-democracy ingabonakali okuvele ubukhetho lucilwa nje njengokwenzakale e-Uganda abasela muntu oyakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi u-Bush wathi yena esithi umgabe urigile i-election yena umgabe wamphendula ukuthi lawe warigi election ukuthi uwine ngoba uqilibezele ugogo. Angazi umbeku into ezabuyibuyele emuva ibe sendleleni kodwa kuyisimo esibi kakhulu for idemokhrasi emhlabeni.
Manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni, ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na?
Nxa singakhangela isimo sika President Trump, sikhangele lo mbuso wakhe abelawo danxa ihamba, singeza ke thina sithi uPresident Trump uzakhangelwa ngabantu njengo president owehlulekayo kumbe wayelesimo esibi. Lokhu kuyabe sokusitsho ukuthi ukhangela ngaliphi ilihlo wena. Bakhona abanye nxa ukhuluma kathi zaza kutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump. Njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikaPresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi. Bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president owakwaba njengoPresident Trump. So lokhu ukuthi simkhangele ukuthi sikhangelele ukuthi sicabanga ukuthi uzakuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi. Kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphi ilihlo. Ungakhangela okwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate abantu labana bebengena lapha baningi. Abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni. Ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinti yakaBiden kodwa uyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Elo lalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo. Sokule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimota okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. izisebenzi zikamunicipal okubulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.